indaba yakhona yabi ingena ke ayikoti kobulawayo. Lapho ke sifuna ukuthi silungise indaba ke yokubana ke ku-TRC kumenjani njalo ngoba nabameli bandla lethu le-TRC liyakwazi kubana ama-by-election abizwayo abizwa ngendlela enke emthethweni ngoba kula vacancy ekhona eparlamenti akula vacancy ekhona ekansilini ngoba i-TRC ayila muntu eyamrikolayo.
Singathi ke ngokubona kwenu khonapha ke icala leli lifisa ukuthi kwenziweni khona ngale mthetho ndaba.
I-High Court kufanele iveze sobala loku-instructor u-speaker of parliament uMdenda ubana incwadi ayithathayo kayiveli ku-TRC njalo i-TRC ayirikolanga abantu bethu njengokumbhalela kwethu sibumba ibandla le-TRC mhlaka-24 January 2022. So kuqakathekile ukubana ke i-High Court isincedise ukubana ke uMdenda ebekwazi ukubana izincwadi ze-TRC zivela ku-ofisi kamongameli wethu u-Advocate Nelson Chamisa ukwenzela ukuthi ke kungabi le nkinga mayelana lenhlelo zethu lokuhamba kwethu lokwengeja kwethu ama-department atshiyeneyo kahulumende njenge-TRC.
Nxa ukuthi ungahamba kubi khona ngale mthethwandaba Paul izangena yini kukhetho lolu?
Asikhangelelanga ukubana ke emadale kuhambe kubi ngenxa yokubana umthetho usobala. So idale le-High Court kufanele lilandele umthetho libe on the side of the law. So sikhangelela ukubana i-High Court ke iveze sobala ukubana i-TRC ime njani, iqala ngaphi, siyaphela ngaphi. Ukusuka khonapho siyaphambili siza communicator lozulu wonke labantu beZimbabwe inxa ikhothi singenile ukubana ke sizathatha ke istephu ziphi ukubana silungisise indaba zethu.
Ye umnumzana sengezojabanga uthi ngcono likhulumisane igota lakhe liyakhuluma lokhu lithi ngcono likhulumisane liqedelane phandle komthetho wandaba kambe ukuthi kungenzakala.
Ngingelalwazi ukubana ke ukukhulumisana lokhu kuthiwo ngaphi kodwa ke akula nto embi ngoku ukuthi ke kwele Zimbabwe ke kulungisise indaba esifanele silungise amaloya enxa kule ndaba abafanele belungise kule case management njalo ke le ndlela ke okungayenzwa ngayo ukubana ke kume njani njalo lokulungiswa ke kwendaba yona le nxa kuyikuthi bona amaloya akabamelayo balembona babona ngani indaba e-court ihanjiswe njani bakwanisithi bekhulumisana lalabo abavele bekhulumisana labo mayelana ke le ndaba ke.